Siyabonga endimi lichona njani mthakazo muhle siyalambulela ku studio 7 ngolesine mhla ka 30 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele Sierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma obeselizweni usesukile elubhekise kwele South Africa.
Ukuthi immaturity yabinganani bazodlala kumbe ba serious. Usiyafisa sibili ukuthi sibone abantu abasha besukuma. That's why ibona ngila ngisuke eGwanda ngithengize ukuzwa ngezama indlebe ukuthi kana abantwana laba bathini bakucabangani.
Owayelilunga lohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana AC Lumumba usesungule ibandla elithiwa iViva Zimbabwe.
So nxa ungekho ebandleni lelo abakuthathi njengomuntu olawo ofuze uthole uncedo kumbe mhlawumbe luvela kugovernment kumbe luvela kuma-non-governmental organization konke lokhu bakubamba ngendlela engaqondani.
Siqhubeka silonda imbali kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo silendodana yakhe usibangilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Sierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma usesukile elizweni elubhekise kwele South Africa lapho akhangelelwe ukwenza inkulumo lomongameli Jacob Zuma. UKoroma uvaleliswe egcekeni lendizamtshina ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. EseZimbabwe uKoroma uxoxisane lomongameli Robert Mugabe ngodaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika kumele aphiwe ithuba lokungena kugatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations olwe-Security Council. UKoroma ubikwa ebehlala ehoteleni le-Rainbow Towers lapho okuhlala khona uMphoko obesedingelwe enye ihotela. Owayelilunga logatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana AC Lumumba sebumbe ibandla lakhe elithiwa iViva Zimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Esethula amazwi akhe namhla eHarare, uLumumba ongumgcinisihlalo webandla uphume egcekeni ukuba ungomunye wabaphatheka kundaba zokungathembeki i-corruption evuma lumlandu ngokuthi wafundiswa inkokheli yeZANU-PF. Ubegcwele umona lokuthukuthela okukhulu ngesikhathi uLumumba esethula amazwi akhe. uLumumba ukhala ngelokuthi ilizwe ligcwele ontanga abalokukhonona okukhulu ngoba beswela okokwenza elizweni labo lanxa iningi labo kungabale mfundo yaphezulu. Utshele intatheli izindaba loZulu obekhona emhlanganweni lo ukuba engazisoli ngokuba lilunga leZANU-PF. Baze ngobuningi ontanga kulo mkhosi ophethe uhlangothi lwezemithetho kanye lezokhulumisana loZulu ngumnumzana Agency Gumbo. uLumumba uthuke umongameli Mugabe ngamagama angeke ethulwa emsakazweni. uGumbo uthi akukho okumangalisayo ngokuthukwa kukamongameli Mugabe, ethi ngoba uhlezi engothukwayo kokuphela ensitha uZulu esesaba ukubotshwa.
Umuntu wonke uyathethisa umongameli, umuntu wonke. Abatsha siyaziwa ngokuba people who are courageous. So lapha uphonga uchana ngokuthi ulo muntu okhulumile, and laba sesithi thina sifuna ukunika abatsha i-opportunity yokuthi labo bake bebe the decision makers in our society. Ukuthi labo sike sithi okay, lapha siyakwazi thina ukuthi kulo minister obona ngokwe-local government. Anti
uGumbo usole inkokheli yeZANU-PF ekhona esithi isehlulekile ukukhokhela ilizwe.
Sizahamba ebantwini ngoba okufunakalwa ngabantu kusebantwini, sizwe ukuthi bafunani and bafuna ukuthi senze njani ngelizwe labo. Sizahamba kubatsha thina singena phakathi lapha emhlabeni wethu all over Zimbabwe, and we have the youth determine their own future.
uGumbo ukhuthaze ontanga ukuba bayebhalisa ukuba lelungelo lokuvota ngesikhathi sokhetho oluzayo, ethi kuyiyona ndlela kuphela ezakwenza asuke embusweni uhulumende kamongameli Mugabe leZANU-PF. Unkosazana Nomaliso Ncube obekhona laye kulo mkhosi Uthi ukuthukwa kwamongameli Robert Mugabe akumangalisi.
But yikho chilo eqaliseni eqedi speech sakhe which embodied a vision yeviva Zimbabwe. Uthi ayisengqedile lapha andithume khona ukuthi ngikhulume njengo-chair representative. But mina lami ndilokwami ngokukhuluma wasekhuluma ke amazwi akhe okuthi azi-express. But amazwi eviva Zimbabwe akade wathunyiwe njengo-leader wethu, njengo-chairman akade representa ama-ideas ethu. Uwakhulumile and US funa ukuthi abantu besale belawo engqondweni zabo.
UmaNcube uthi uthembele kuleli bandla elitsha ethi ukhangelele ukuba lizosiza ukulungisisa indlela okwenziwa ngayo izinto elizweni kuqakathekiswa ezinye izigaba phezu kwezinye.
Sifuna ukuthi nxa thina lingasivotela nje abantu abancane, nxa ungabona ukuthi uNomalizo usefike esikhathini sokuthi kasayenze into ayelithembise yona, vungama ngendlela ohamba wafaka ku-X ngayo ukuthi Nomalizo ngakupha ivoti yami kuyisithembiso sokuthi ngiyakuzwa into eyithoyo, so kuyisikhathi sokuthi deliver that.
Kodwa omunye wengcwethi kwezombusazwe ozileyo laye ukuza kuzwa lisethulwa leli bandla, umnumzana Bekezela Fuzwayo, eyisolile lenkulumo kaLumumba ethi ngoba esenza iphutha elikhulu.
Usezilulazile isingana sisayizwisisi ukuthi imaturity yabo inganani, bazodlala kumbe baserious. Siyafisa sibili ukuthi sibone abantu abatsha besukuma. That's why ibona ngila ngisuke eGwanda ngithengize kuzwa ngezama indlebe ukuthi kana abantwana laba bathini bakucabangani. Ambajoyini angile liphathe ngikuyo, but bengize kuzwa ukuthi basuka ngaphi baya nga. But I'm disappointed. Maybe besiya phambili they will try and ukuvalavala ezinye izinto mature into politics zeZimbabwe bezi-understand.
Ufuzwayo uthi kuyingozi enkulu ukuthiya ilizwe lisezandleni zabatsha kuphela ngoba lingasokela yaphambili njengoba beseseluhlaza. Leli bandla khona lizaphawulwa okusemthethweni ngenyanga kaMpandula lapho okuzaziswa khona umongameli walo, njengoba uLumumba yena eleminyaka engama-27. Sona isekelo sombuso sisithi umongameli welizwe kumele abe leminyaka engama-40. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala khonapha eMelika zithi ziyajabula ngendlela amalungiselelo okhetho lwaleli lizwe ahamba ngayo, kanye langendlela ukhetho ngakwalo oluvame ukuqhutshwa ngayo. Imbono le iphume emkhosini ongenwe ngabakwamanye amazwe eAfrika achiyeneyo obuqoqwe ngomsakazo weVoice of America namuhla ekuseni phansi kwesihloko esithi African Voices and Votes. Umkhosi lo obukhokelwa ngundimi yakhe Mngakaliyele oStudio 7. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika luza kwenziwa lonyaka ngolwezi, njalo abancintisanayo ngunkosikazi Hillary Clinton owebandla lamademocrats lomnumzana Donald Trump omela amaRepublicans. Umnumzana Mozi Ncube isizalwane seZimbabwe njalo ungomunye wabangene umhlangano wanamuhla. Sibuze uNcube ukuthi luqakatheke kanganani kuye lolu khetho.
Ama-elections lawa nxa siwabona esiza, like mina njengami lapha sendlala isikhathi eside sibe kakhulu almost 30 years, and I think ngidlule ngabona ama-presidents about almost 4 of them now. Isikhathi sonke uyabona ukuthi khona i-democracy ikhona, sibili yasebenza ekuthini ama-elections ahamba kuhle, akulabudlwangudlwangu. Okunjengakwakithi ekhaya abantu abagcina bechaywa ukuthi khona bengavoteli umuntu othize, lokho yikuncindezela abantu, uthathela abantu amalungelo abo. So thina njengabantu esihlala lapha e-America siyafunda kakhulu nxa kuyikuthi siyakubona kusenzakala in our daily lives, i-democracy at work.
likhona ibandla osulitopile phakathi kwama democracy lama republicans ozalisekela kukhetho.
Mina inhlalo yami lapha eAmerica, I have always been aligned with the Democratic Party. So siyajabula kakhulu nxa sibona unkosikazi Clinton ethungamela abantu abanjengabo Trump basibisele muva kakhulu ngoba into yokuzondana lokuxotshana hayi ayisiyo into esiyifunayo elizweni lele America. America ngelizwe lomuntu wonke obuya lapha evela ezindaweni ezehlukeneyo ukuthi bezozithuthukisa.
Khona kukuphatha njani ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe kazivunyelwa ukuvota kukhetho lweZimbabwe?
Lokho ke kubuhlungu kakhulu. IZimbabwe siyithumezela imali nsuku zonke. I-government yeZimbabwe yeZANU-PF isiphiliswa imali evela kithi thina ma-diaspora. Okokuthi kumele ukuthi besibonge ngokuthi besinike lathi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhethe umuntu esimfunayo. Kumele ukuthi lathi siparticipate sibe kuma elections in the diaspora through our embassies.
Umnumzana Mozi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ungomunye wabantu abangene emhlanganweni ophathelane lokhetho lweMelika namuhla oqoqwe ngumsakazo weVOA. Izizalwane uxolo izakhamizi zesigaba seinsiza ezansi yemandebeleni sezethese ukansila wazo umlando wokubandlulula abantu ekwabiweni kokudla ngokuthi umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe. Imbiko le ivele emhlanganweni obuqoqwele ibandla lezaphu eAvoka kubika unompumelelo moyo.
Indlala ibambile esiqintini seinsiza. Abantu babhekane lendlala okumangalisayo kodwa udaba lobandlululo lolu solutshiye izakhamizi zilensolo. Lokhu kuvele emgceke emhlanganweni owenziwe ngomgqibelo odluleyo. Unkosikazi Margaret Sibanda utshele unozindaba weStudio 7 eAvoca ukuba ukansila wabo ulenketha bechabi ekuholiseni ukudla njalo yena njengomsekeli wezaphu bayancitshwa ukudla kukahulumende okuphiwa abanye esigabeni.
So lokudla bayasincitha babenikana ngokwabo kwebandla ukuthi izanu izaphu. So izaphu bayayincitha babe sebenika bezaphu. So thina vele siyalamba lapho esihlezi khona.
Umnumzana Christopher Moyo laye ugcizelele amazwi kankosikazi Sibanda ethi ngabe uhulumende uyalandelela ebona ukuba bonke abantu bayatholiswa ukudla ngendlela eqondileyo.
Nxa ungekho ebandleni lelo abakuthathi njengomuntu olawo ofuze uthole uncedo kumbe mhlawumbe luvela kugovernment kumbe luvela kuma-non-governmental organization. Konke lokhu bakubamba ngendlela engaqondanga. Abanye abantu bangatholi lutho nje ukudla kukhona. Njalo abantu bangabuyi begqoka ama-regalia ukuthi wezanu nxa kulande ukuthi kuzedistributwa ukudla ebantwini.
Umnumzana Minnie Thabo Dube yena uthi ukudla uyakubona kufika esigabeni kodwa abantu abanikezwa ngendlela ekhanyayo ngoba kulokwethuselwa kwezakhamizi okuthile ngabakhokheli bezanu endaweni yabo ezikombe kuward 9.
Njalo lo sabhu akade ekhona setshintshiwe bamcabangela ukuthi ngowezaphu waze fakwa amasabhu angamaphapheti ebandla leli libusayo. Sebenza kwakwase kunzima ngoba yibo asebekhontrola abantu. Sikhuluma nje sibuya kulo mhlangano kathesi kungomgqibelo usabhu ubiza umhlangano ofaka umuthi ofakiweyo esenzela ukuthi abantu bangabuyi ngobuningi wabo ngapha kwathiwa kulamabili futhi ahulwayo ewardini ukhansila.
Uchalimani wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda ubike ukuba kuyadanisa ukuba ibandla elibusayo libamba abantu ngokudla njalo babiza imihlangano uqondane lokuba amanye amabandla elemihlangano ukuze benqabele abantu ukuza emihlanganweni.
No, ruling party ayivusi abantu ngokufanayo iyakhela ngithi like izano. So kuphosa abantu ukuthi konke kabasupporte izano ukuze bavotele yona ngokudla. Besebenzisa i-advantage yokuthi njengoba kule drought kunje ngesikhathi kungalazulu bahle bazitshela ukuthi hayi sebethole ithulu yani yokubamba abantu ngoba bayazi umuntu olambileyo uyenza noma yini umtshela yona ngoba isisi uma singalalutho vele akulanto ongayenza umuntu engakudlisa noma ikupho ongalunganga kunjengoba kunje namhlanje bazwile ukuthi silo mhlangano ezapho nalapho erokuzeni avoka erokuzeni ensizwe babize imhlangano yabo both village ngapha langapha basa round babiza abantu bethi bafuna ukubanika ukudla
umgcini isihlalo we-National People's Council kuzaphu umnumzana Isaac Mabuka yena uthi abantu bengesabi bamangalele inkokheli zezanu PF ezipha abantu ukudla ngamakhadi ebandla
kuthi kuyathiwa kuyanika ukudla bese kuthiwa bala makhadi ezana anti kuyenzakala ayisonto efanele ukuthi yenzakale labo bantu abazintatheli zezindaba lapho njalo labantu abe-information center yethu ezapho ungakumbona ukansila wezanu elifolisi ethi letana amakhadi uthi ufone straight esitela umhlaba wonke ukuthi ukansila ubani udoda mdube unisa abantu banika amakhadi ezana uyafonela ubaba u-information ngalingambona umuntu esekolisa ukudla kuyaletana ufuna wenufe ngenxa yonto zawulakhadi lezanu lingavumi lokhu uhulumende ngowabantu bonke even lani abezaphu lingangena kuhulumende uhulumende uyabe usungowabantu bonke
umsakazo we-studio 7 awutholanga ithuba lokuyakhulumisana lokansila owetheswa icala kodwa indlala ibambile e-insiza njalo uhulumende wezimbabwe wavuma ukuba abantu bahlaselwe yindlala njalo ukudla sekwaqala ukwabelwa abantu nguhulumende kunye nenhlanganiso ezizimeleyo kunye lokuba usebenze andubana uphiwe ukudla ngimele i-studio 7 ngise-avoka e-insiza ngingunompumelelo moyo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Kweze maphandleni namuhla sisenkabazwe lapho esikhangela khona ngomumo wendlala silomnumzana mehluli nyoni oyisakhamuzi Inyoni siyakwamukela kuhle.
Yebo, siyakwamukela linjani?
Hayi siyaphila. Ilithini indlala khona ngapho?
Ah, indlala khona lapho kwagwele inkulu mina ngitebo kwagwele umishini. Indlala khona inkulu sibili ayimahako.
Ah, kulancedo elilutholayo.
Kunje sokwasebenza abantu sikhuluma sona mdabakhoni nje khonoko othwa ngwe-football. Kuthiwa kuphela abakubandla lezanu PF ukuthiwa.
Baphiwa okunganani?
Baphiwa i-50kg yomumbu ngomuntu.
Uyatsho ukubana kukhethwa abezanu PF kuphela. Bakhethwa njani? Njalo abakhethayo bakwazi njani ukuthi wena usekela liphi bandla?
Into ezakalayo ukuthi bona abayi-introducer uhlelo lwakhona lwe-footballing ngaba ku-government abavele bengama-officers kuzanu PF bayabuya esigabeni ngapha baphinde bakhetha abantu abathungamela amayuti abaekhunza kuzanu PF bakhetha abantu ukuthi uzani zozani zozani ngabanjeni kulelo hlelo so bayebesazana ukuthi lana ukubandla lethu lana ukubandla lethu wena uyazi ongaziwayo sosala phana
Abenhlanganiso ezizimeleyo abaphathisayo kalikababoni yini?
Hayi bona ngokwabo vele abafiki ngapha elwagweyo kasibaboni kabapho. Into eyenzakalayo vele uhlelo lwakhona lubuya luhamba ezanu PF vele aba-introducayo ngabezanu PF avele bezenzela ema-ofisini ama-DDF ku-government kwangani.
Ah, kuphosele ukugcina nyoni.
Esingakuso sicela ukuthi ngabe kuthiwa kumbe amazwe ayakwanisa ukuthi agenele asincedise asilungisele kungabi lenketha bethabo elizweni ngoba inketha bethabo yakhona inkulu thina esaziwa singasekeli izanu PF vele basibala njengabantu elizweni
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoye bekukuhle ukuba lawe kuhlelo nyoni siyabonga
hayi siyabonga kakhulu isabe kude emsakazini
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi isenkabazwe elowa gwelo mission umnumzana mehluli nyoni
ngugama
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeHezbollah ithi izathumezela amabutho kwele Syria ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe kumpi ekhona phakathi kukahulumende lamaqembu atshiyeneyo abalisa ele ISIS lamanye. Yisiphithiphithi kobulawayo lapho okulungiselelwa khona umkhosi wesikhumbuzo sikamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ngelanga akhothama ngalo kusasa mhla ka-1 ngoNtulikazi. Okhuluma emele imuli yakonkomo njalo eyintodana kamuyi umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi leli langa balibiza ngokuthi iJoshua Nkomo and Liberators Day ngoba bedinga ukunanza athi imisebenzi kaNkomo kuphela kodwa lalabo ayesebenza labo ukulwisana lo mbuso oncindezelo ngesikhathi sempi yenkululeko. Unkomo uthi leli lilanga elimele lenziwe libe likhefu abantu bengayi emsebenzini benanza unkomo labanye bonke abalwela uzibuse ababesebenza lo nkomo.
Ilanga lakusasa lithiwa iJoshua Nkomo and Liberators Day. Ilanga likankomo lalabo bonke abantu jikelele abakhulula kumbe abancedisa ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Silibize ngaleyo ndlela ngoba uJoshua Nkomo wayengahambi yedwa kustruggle leso izomzabalazo. Ayehamba nabantu ababephansi kwakhe, amabutho ayephansi kwakhe, amapolitishiyeni, ogogo ababengaphansi kwakhe, obani, omama labobani labontanga. Kodwa-ke bakhona futhi njalo ababekhatshana naye kodwa behamba ngaphansi kwebizo likaJoshua Nkomo ngenhlanganiso yezapho ayikhokheli. Yikho-ke sibone kufanele ukuthi lelo langa libe ngelikaJoshua Nkomo labakhululi lomhlaba lowo belizwe leli ngoba abanye abantu sebathiwa phandle sokwaba lobunandi kwakhohlaka mthi kunabantu abancedisayo ukukhulula ilizwe leli labantu abanyamalalayo esingabaziyo ukuthi bangabe yiwo ama-liberators lalawo. Yikho lelo langa esifisa ukuthi libe yi-holiday esemthethweni esekhalendeni yeZimbabwe ibizwe kuthiwa Joshua Nkomo and Liberators Day, 8th of July, ilanga lakhe lokwedlula emhlabeni.
Selike lakhuluma lohulumende na ukuthi alenze leli langa libe likhefu.
Uhulumende sakhuluma naye iminyaka edlulileyo via i-Ministry of Home Affairs. Asizanga sabakwazi ukuthi kumele kuyefika umongameli ngoba umongameli nguye uthawusayina amalanga amakhefu, ama-holiday. So hayi, sizama ukuthi silandelele futhi khonapho. Sachiya khona sachiya kuminisitri kwamafezi kusesengukhwelo mohati. So-ke hhayi sizabuyela futhi sigoqode eminyangweni oyiwo.
Labo abasephalamende bona like lakhuluma labo ukuthi labo bayenelise ukuthwala lo mkhankaso bawufake ephalamende.
Ama-MP ethu asiwaboni ukuthi ecize ukuthi ama-MP ayevotelwa ngabantu enyamalale ababuyi phansi lapho ukuthi sibathume. Mina lethu thina uTimba ungono zabakibo bethu thina uTimba ubamela ngcono. Mina bethu empilo kwa sabavotela sibabona.
Ngubani onxusiweyo emkhosini wakusasa?
Sinxuse imuli yeZimbabwe yonke, sinxuse imuli kaFather Zimbabwe, abantwana bakaJoshua Nkomo bonke. Lawo ikho lapho ngiyakunxusa labo bonke abakhona ngapho elingabantwana bakaFather Zimbabwe. Ngoba sonke sinjalo sabantwana bakaFather Zimbabwe. Umsebenzi lo uqala emahofisini ethu aweJoshua Nkomo Cultural Movement. Lapho kwakuvele kule ofisi kababa umdala khona erenkini eBlue Lagoon erenkini endala. Sizasuka lapha ngo-10 o'clock lohambo imatch ebizwa kuthiwa i-General Josh Legacy Walk, uhambo lukamdala. Lapha silandelela impilo yakhe esukela ngesikhathi esemasikweni. Sizama ukuthi uhambo lubhale lube umfanekiso wempilo yakhe isukela ngesikhathi eku-culture, ibuya isiba yi-trade unionist, ibuya isiba yi-politician, ibuya isiba ngukhomanda wama-Zipra Forces, ibuya isiba ngu-vice president weZimbabwe. Uhambo lolu lu-depicta impilo yakhe naleyo. Sisuka-ke lapha eBlue Lagoon sisiya esitatwini sakhe esiku-Main Street osokuthiwa uJoshua Nkomo Street. ufike kube lemicimbi yesintu emncane khonapho ngoba siyabe sikhokhelelwa ngamaqembu agidayo, agidi isintu, ama-performing artists. Bese sisuka-ke yehle-ke futhi ngo-6th Avenue, sesibuyela sesiya e-Stanley Square, singasabuyeli ngapha e-Blue Lagoon. Lapho okuzaba lo mgido khona, okuzaba lezikhulumi ezithile, nami ngizakhuluma, yimi enza ne-speech sakhona esikhulu. Kulama solidarity messages azavela kiwo wonke amaphathi ebesiwacinguthile. Sincuthe wonke amaphathi ukulungiselela into le ngama-stakeholders kale kuseni ngo-10. Into eqakatheke kakhulu imathi le. Imathi le isifundisa ukuthi sibe ndawonye, isifundisa ukuthi sihloniphane. Ngoba nasitsho nje ukuthi kulabantu kuyabe kulama parties, amalunga amaphathi onke. Amaphathi le nhlanganiso zonke sisukela ekuqoqeni.
Yeah.
Sebethumela abantu babo la, yehe. Sebethumela ama-representatives abo lapha ukuthi sizoqoqa sindawonye. So ke inuso lolu lubuyela nalabo ebesinabo lapha, kodwa lathi sihambisile kungaphi ngaphi kubadala wabo khona ngale ukuthi bezekwanisa ukubakhulula labo bantu ukuthi bebuye la. Sikuthatha-ke ngokuthi abantu bazabuya ngendlela esibanyuse ngayo. Ngoba nxa sikhuluma emafonini, sikhulumisana emafonini, bonke bakhanyabele ukujabula okukhulu ukuthi hayi sizabe sikhona, hayi sizabe sikhona. Abantu phela akusabhalwa ncwadi bezi amaphepha, anti sokufaka ama-WhatsApp.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo yindodana kaMoyi, umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Sizaqhubeka ngale ngxoxo kusasa, lithiye indlebe. Kwezemidlalo lamhlanje, abenguqu labo bathe umnumzana Joshua Nkomo ngumuntu owadlala indima enkulu ekuqedeni ukufuthelana okwakukhona kwezemidlalo ngesikhathi ilizwe lisalwela inkululeko. Sixoxa lo mnumzana Dumiso Gumede weqembu le-Highlanders. Uyalandisa uJoseph Njaji.
Ubaba uGumede uthi umdlalo wenguqu lakudala ilizwe lingakatholi uzibuse ubulandelwa ngabantu abaningi, kodwa inkinga kwakuyikuba amaqembu ayebizwa ngemihlobo yabantu, okuyinto eyayidala ukuba kube lokukhethana ngemihlobo. Amaqembu athile eMatabeleland Highlanders kanye leMashonaland United yiwo abelandelwa ngabantu abaningi, njalo uGumede uthi la maqembu akhuthazwe ukuba elahle amagama akhuthaza ukubandlululana ngemihlobo ngonkomo.
Ubaba uJoshua Nkomo esekona kudzingwa wezwa kumhlupha ngaphakathi ukuthi abantu ikakhulu abakobulawayo babehlukene ngomhlobo. Wathi ke kuphuma lapho ngama-74-75 wakutsho lokhu ukuthi bakithi siyisizwe sinye siyiZimbabwe, kodwa amabizo la athi Mashonaland United la athi Matabeleland Highlanders akhanya ngani akhwezela umlilo wenzondano.
Abo mdlalo wenguqu babhekane lodubo lokuba indleko zokusebenzisa inkundla zikamasipala zisuke zakhuphuka kakhulu emadolobheni amakhulu koBulawayo laseHarare. Bathe abezenguqu bebona kungela kuzwanana lamakhansili bakhetha ukusebenzisa inkundla ezifana le-Rose Camp koBulawayo kanye le-Kellys esedolobheni leHarare. UGumede uthi umlamlankunzi kube nguye njalo kankomo.
Wasibiza wafika lapho wasitshela wathi, bantu bami, lokhu elikwenzayo ngufuni. Engilitshela khona-ke ukuthi ibhora kalibuyele liyedlalwa kuma-stadium lawo. Mina njengominista wayesese nguminista we-Home Affairs eyithatha ikhangele konke lezi zinto ze-local government, ngizahamba ngiyezama ukulilungisela phezulu. Hhayi, sokungamanzi edlula ngaphansi kwebholoho lokho, akulalutho ubaba uNkomo asenzela khona ngaphandle kokuthi bamba ingalo, sitshile ingalo ukuthi sibuyele siyodlala eBarber Fields leMfaro.
Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho mama abakhuluma ngokusetshenziswa kwabo makhalekhukhwini abantu bethumelana impiko esidilize imizi. Kwanelo kwalamhlanje, ngingu Ntungameli Nkomo.